Siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 kuNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kasi kanye ne Belarus uma sanctions awe Europe lase America ngibona ukuthi ile mali engenza ukuthi umnotho wethu uthuthuke bangawelelana nje okuyimali olutshwana onjenge-100 billion kodwa i-economy yethu ifuna ngathi 10 or 20 billion ukuthi isuke.
EleZimbabwe lele Belarus lamhlanje lisayinelane isivumelwano esifika kumadola alikhulu lamachuma amahlani $150 million esizabona ilizwe lisamukela uncedo ezigabeni zokwembiwa kwamatshe aligugu lezinye.
But i-government lay isivule kathesi namhlanje sixokwendawo kanje sengithole izincwadi ezibhalwe ngama-employers zenzela kini yisisebenzi ezekuthi sebethiwe i-notice.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zithi amankampani amaningi aselobele izisebenzi ezazisa ngokuthi sezizamiswa umsebenzi kulandela umthetho osusipha abaqhatshi ilungelo lokuxotsha izisebenzi mahlayana. Elemelika selivuselele okusemthethweni kudlelwano lele Cuba ngemva kweminyaka engamachumi kulokufuthelana okukhulu phakathi kwamazwe omabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. EleZimbabwe lele Belarus lamuhla lisayinelane isivumelwano esifika amadola alikhulu lamachumi amahlani $150 million esizabona ilizwe lisamukela uncedo ezigabeni zokwembiwa kwamatshe aligugu ukwakha imigwaqo lamadamu kanye lezokulima. Umsakazo kahulumende weZimbabwe Broadcasting Corporation uthi uMnumzana Mnangagwa yena oseBelarus uhlangene lomongameli walelo lizwe uMnumzana Alexander Lukashenko yena ogcizelele ukuthi ilizwe lakhe seliqinisa ubudlelwano leZimbabwe kwezomnotho ukwenzela ukuthi libe yindawo eqinileyo kwezokuthengiselana lamanye amazwe. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele uMnumzana Masimba kuChera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe.
Angibona ukuthi uzathuthukisa ezomnotho lapha eZimbabwe ngoba singathengela iChina iyabe ifuna ukuthi izimali zayo babona ukuthi ziya ngaphi njalo akula awuzoba nama-problems nxa kuyukuthi uhulumente utshintshile. Kasi kanye ne Belarus kuma-sanctions awe-Europe lase-America ngibona ukuthi ile mali engenza ukuthi umnotho wethu uthuthuke bangawelelana nje okuyimali olutshwana onjenge-100 billion kodwa i-economy yethu ifuna singathi 10 or 20 billion.
Siyananzelela ukuthi le Belarus lingaphansi kwezijeziso ze-European Union.
Esikubonayo ukuthi iZimbabwe isifongudinga nje ongabangani abangasebenza leZimbabwe, kodwa angibona ukuthi iBelarus ingaba i-investment partner ele mali sibili engasinceda. IZimbabwe khathesi nje imithetho yayo ayivumi ukuthi abantu abanezimali zabo bebuye reinvest ngendlela abazaba satisfied ngayo ukuthi izimali zabo ziyabinakele lapha eZimbabwe.
Njengoba amanye amazwe engasoze asebenzelane leZimbabwe, kungcono yini ukuthi iye kula amanye amazwe azasebenzelana la kulokuzihlalela?
Yikuzama nje ezingathi bayafuna ukuthi babonakale ukuthi benza something, kodwa angiboni ukuthi uza sinceda njengelizwe ukuthi u-CPU seBelarus actually singakhala ukuthi bayasebenzisa izimali zethu ngendlela engayisiyo besiya kundawo abangatholi izimali ezazinceda i-economy force.
Lo Mnumzana Masimba kuChera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo uMongameli Mgabe yena ongumgcini sihlalo womanyano we-African Union lo we-SADC usemalabo e-Equatorial Guinea emhlanganweni oqalise lamuhla okucubungula udaba lomkhuhlane we-Ebola wona obulele abaningi emazweni agoqela ele Liberia, Sierra Leone, Guinea le Nigeria. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zithi amankampani amaningi aselobele izisebenzi ezazisa ngokuthi sezizamiswa umsebenzi kulandela umthetho osusipha abaqhatshi ilungelo lokuxotsha izisebenzi mahlayana nxa zike zaphiwa inyanga ezintathu zokwaziswa. Idale le-Supreme Court linqume ngeviki edlule ukuthi izisebenzi zingaxotshwa kungelambadalo yempentsheni nxa ziphiwe inyanga ezintathu zokuzilumukisa ngokuthi zizagunyulwa. Amankampani amaningi abiwa ehle athumela izisebenzi incwadi zokuzazisa ngokuxotsha kwazo ngolwesihlanu kulandela isinqumo se-Supreme Court lesi. Umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Priska Mufumira layo usole isinqumo lesi etshela iphephandaba le-The Herald ukuthi izisebenzi kazisoze zenelise ukukhulumisana labaqhatshi lanxa ziyabe zisebenze okwesikhathi eside. UChris Gandwe Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-ZCTU umnumzana George Nkiwane othi bazaxoxisana lohulumende ngalolu daba kusasa.
Thina njengezisebenzi uyazi i-ruling lay sithe sizwa yasidanisa okumangalisayo. Sithe sikhangela nje imbala lendizo ukuthi from 1980 sasaba le-Labor Act yakuqaleka 1985 injongo ikahulumende lama-members of parliament kwakuyikuvikela izisebenzi in terms of job security. But samangalithi iminyaka yonke uhulumende sikulevikela izisebenzi ekwazi ukuthi isisebenzi vele si-weaker than capital. So sifuna nje umthetho ozasivikela ukuthi singahlukuluzwa, singaxotshwa nje mahhala. Ngamuntu exotshwa kumele abe necala. But i-judgment lay isivule uyazi amakhathesi namhlanje sixoxe ndawo kanje sengithole izincwadi ezibhalwe ngama-employers ziyenzela kimi isisebenzi ezekuthi sebethiwe i-notice yokuthi bahle bathiwe imisebenzi. So anti yabo umuntu vele sivule amagedi okuthi kathesi vele isisebenzi sezaxoxa nje mahlanyana lokuthi umuntu evuka nje ekuseni uncathi uyabuya vele ahle ukuthi hayi wakho umsebenzi uphelile.
Ziningi okunganani izisebenzi eseziphiwe ama-notice njalo ngamankampani aphi amakhulu okunganani?
Engitholileyo le ngayikhonfirm ukuthi akudla umuntu ozakuthi ngizathatha legation ngicambamanga yikampani ethiwa yi-TN. TN alekhini balise leyo isitothi isisebenzi ezifika ku-218 from Friday baba kusakalhlanje abantu sebethole izincwadi zokuthi bahle bathiye imisebenzi.
Manje kukhona yini okungenziwa yini ngezisebenzi njengoba i-Supreme Court ethe kube njalo?
Ye kukhona ezakwenza ngoba kule ntezimbili ezingazenzo. Number one, yikwenza i-appeal ku-constitutional court. And then number two, yikukhuluma labesebenza labo abe-ministry of labor. Ngoba lawa aphila msebenzi. I-ruling na le ihle yabathathela umsebenzi. Bona abathela umsebenzi, thina njenge-labor asela umsebenzi, ama-National Employment Council asela umsebenzi. Wonke umuntu osebenza, lokuthi i-labor market, asela umsebenzi.
Lo mnumzana George Nkiwane umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Indlala ibikwa isibhahe ngamandla esigabeni seBhinga lapho uZulu athi uMangoye ulakho kulala eziko kusikhatshana esilandelayo nxa uhulumende kumbe abenhlanganiso ezimeleyo zodwa bengasaphathisanga ngokudla. Njengezinye izigaba zelizwe ezijiyeneyo, iBhinga itholanga izulu eleneleyo lonyaka okwenze isivuno saba sinlutshwana kakhulu. Sixoxe lomgcini sihlalo wekhansili yeBhinga uMnumzana Dube Mokombo ngalolu daba.
usizo luyakhanya kodwa likakhala ukakhanyi kahle njengoba mina ngikhuluma ngingummeli we-council ngikhuluma nginje mbona sile-lead trust engathi iyazama kodwa ukuzama kwayo mbona kumawadi amathathu thina sinamawadi angu-25 nxa sikhuluma ukuthi akula lutho ngoba kuwadi lo naleyo abakusebenza kuyo maybe babebe ku-village eyodwa nje so nxa kunjalo kuyabe kusitsho ukuthi akula ncedo olukhona yesi abantu bebekhangelele ukuthi mbebe singaba nama-organization angasinceda kodwa kusanzima and okwenza kube njalo ngoba yena uhulumende kakadeclare ukuthi kulendlala eZimbabwe
abatholayo kumawadi ona lawa amalutshwana baphiwa okunganani
noba bengakaphiwa ngizakhuluma nje amafigazi engilawo njengo-councilor njengo-council chairman we-BRDC mbona bapromise ukuthi bangathola ama-50 kg omumbu 10 kg ebeans indumba then the 4 liters ye-cooking oil per household akudinga ukuthi abantu bangaki ku-household yona leyo kodwa noma bengu-20 kumele kube njalo kodwa njengabantu abamnyama thina singama-extended family which means khonokho kuyi-50 kg kumele kuzuze maybe ama-household angu-10
kodwa iyatholakala impuphu othukela kanye lokunye okumqoka empilweni kaZulu
ya kusangathi kusatholakala kodwa ama-symptoms ukuthi ngelinye ilanga kuyavuka kungekho kuyakhanya ngoba ngiyakhangela amaviki amabili ladlulileyo ithukela like lachatsha mbijana sathi ha athi indlala iyafana nomuntu okhombisa inkazana uyaqalisa ukhulume mbijana kodwa inkazana iyezabona ukuthi umuntu ukhuluma hani so lakho ithukela like lachatsha eviki ephelileyo impuphu layo ikhanya ngengangene national food is not the national food esiyaziyo nsuku zonke kutsho ukuthi siyafika kubo September kuyabe sekulala umango yeziko sibisi
abadala imali yokuthenga ukudla khona balayo
imali bangayithola ngaphi mgomo ukwazi ukuthi iyusa somali yethu ngiyabanikazi we cannot print it ngoba ikesh sihlupha evini ekhaya ayitholakali abantu bayagcina sebephila ngama-butter trade umuntu abuye lokungamagogogo komumbo atshintshe inkomo laba bayabe bethole idola bayabebelenhlanhla kodwa idola zinzima ukulithola emakhaya mgomo
umnumzana Dube Mkombo engumgcini sihlalo wekhansili yeBinga sixoxelaye ekhonale eBinga elemelika selivuselele ngokusemthethweni ubudlelwano leleCuba ngemva kweminyaka engamachumi kulokufuthelana okukhulu phakathi kwamazwe omabili iflegi yeCuba iphaphe okwakuqala esigodleni sama-ofisi ogatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba Abe-US State Department iphapha phakathi kwamanye amafulegi amazwe alobudlelwano lalelo lizwe. Lokhu kutsho ukubana ele Melika selile-ofisi yomeli walo kwele-Cuba layo isilomeli kuleli. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe kwele-Cuba umnumzana Bruno Rodrigues Paprilla ubekhona ekuvulweni okusemthethweni isigodlo someli welizwe lakhe kwele-Melika. Ukuze sihlaziye ukuvuselelwa kobudlelwano bamazwe omabili, uPraxedis Jeremiah uxoxe lomfundisi Rafael Mthombeni, umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo esebenza lapha eMelika iphathisa ngenhlelo zentuthuko eZimbabwe eFountain of Hope.
Bambona ngathi lakhona lokho okwenzakeleyo eCuba ukuthi kuze kususwe ama-sanctions kukhona abakwenzileyo okuhambelana lakhona lokho ukuze kususwe ama-sanctions.
Kungani kungenziwanga ngesikhathi esedluleyo kwenziwa khathesi ngesikhathi sika-Obama? Ubona ngani kuqalisele khona lapho bebehlangana umkhokheli we-Cuba emfeni kaMandela?
Hayi, e-Cuba okwenzakalayo ukuthi kwaguquka umbusi. Umbusi owayekhona wabusa ngesikhathi sakhe waguga esegugile kwangena omunye. Kuvele kungangena omunye akujwayelanga ukuthi kufanane.
Wena uyibona kuyinto enhle ukuthi bavuselele.
Kwakusenziwa ngumbusi. Izinto zonke ziya ngokuthi ngubani obusayo ngalezo.
Wena ubona ngani umongameli Barack Obama wenze kuhle na ngokwenza linto?
Wenze kuhle kakhulu ngoba yena akakhangelanga ilihlwe elincinyane lelo lokuthi ama-sanctions kuphela eCuba. Kodwa ukhangela ukuthi abahluphekayo ngobani ngawo ama-sanctions zona lapho.
Ubona ngani angasizwela lathi abeZimbabwe inxa ukuthi sofikile isikhathi sokuthi umongameli okhona kathesi asuke embusweni.
Uvele thina ngasela hlupho ngoba umhlaba wonke uyasifuna ukuthi usebenze lathi kodwa kwehlula nje izinto ezincane ezimele ukuthi ngabe siyazilungisa.
Umfundisi Rafael Mthombeni ngumqondisi njalo wenhlanganiso ezimeleyo eFountain of Hope.
machozi na wakuwapa pole wa Kenya ni na wapeni. Sibauli ya wapata kifo cha Samia sori, ni pigo kubwa nchini. Kifo cha Samia sori, siasara kwa Kenya.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela isinqumo esethulwe lidale le Supreme Court elithi izisebenzi zingaxotshwa kungelambhadalo yempentsheni nxa ziphiwe inyanga ezintathu zokuzilimukisa ngokuthi zizagonyolwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo uthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Barack Obama wele Melika uhlangene lomnye wakhe wakwele Nigeria umongameli Muhammad Buhari esikwahlweni sakhe se-White House ukuze bahlaziye ngohlupho olubhekane lele Nigeria la balwa becatsha abesemoslem abedlulisa amalabulo abe Boko Haram. Abakhokheli bobabili bakhangelelwe ukuhlaziya njalo lenguquko ekhangelelwe ukwenziwa ngumongameli Buhari elizweni lakhe ngemva kokuthatha kwakhe intambo zombuso lonyaka. Umthethwandaba waphezulu wakwale Senegal usuqalisile ukuthetha icala lowake waba ngumongameli wakwele Chad uHissen Habrel namhlanje amacala akhe awethwesayo okwephula ilungelo loluntu ukuhlukuluza abantu lokunye. UHabre oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lambili uyawalandula amacala la wonke.
Pula wasangoma umntana muya kula pula sangoma kaanguye yeni angilale busuku.
Ugatsha lwezempila kahle luphathisana lohlangothi lokucubungula okwenzakala elizweni olweZimbabwe National Statistics Agency. Soluqale inhlolisiso yomumo wezempila kahle eZimbabwe eqala kuyona le inyanga kusiyafika umpalakazi uNothando Sibanda usipha loludaba ngokugcweleyo.
Inhlolisiso le ebizwa ngokuthi Zimbabwe Demographic and Health Survey ngesithupha ukwenziwa lokhu ilizwe lathola uzibuse. Eyakuqala yenziwa ngomnyaka ka-1988 ukuthi eyokugcina yaphathwa ngomnyaka ka-2010 kungena ku-2011. Lo nyaka linhlolisiso ijonge ukudingisisa kuZulu ngokusetshenziswa kwendlela zokuvikela ukuzithwala, ukuthathana kanye lezemacansini, ukuphatheka kwezempila kahle, ingculaza kanye lokuhlolwa igazi, ubudlwangudlwangu ezimulini, ukuhlolwa kwemvukuzane yesibeletho, ukusetshenziswa kokudakayo, ukuhlatshwa kwabantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane lokunye okuninginengi. Inhlolisiso le iza ngesikhathi odokotela lengcithi kwezempila kahle bekhonona ngokuswelakala kolwazi lwezempila kahle oluyilo olulakho ukuletha izinqumo ezizaphathisa uZulu. Ngaphansi kohlelo lolu, abacubunguli bezimstats baza kwethekelela imizi lezimuli ezithile elizweni lonke jikelele bebuza imibuzo ephathelane lezempila kahle. Unkosazana Magugu Msipha ophila legciwane lengculaza uthi lokhu kucubungula kulinyathelo elihle kakhulu ngoba ulwazi luyadingeka ukuthi abantu baphila njani njalo balendingeko bani ukuze kuthathwe amanyathelo azabaphathisa. Uthi sokwejwayelekile ukuthi uhulumende kanye lephalamende benze izinqumo lemithetho abathi ngekaZulu kodwa kungadingisiswanga ukuthi vele yikho yini okuswelwa ngabantu. Ukwabiwa kwemali uthi kuyaphathiseka lapho sokusaziwa ukuthi yiluphi uhlangothi oludinga imali ethe xaxa hathi ukunika nje ngokucabangela.
Mina njengesakhamuzi sakule ndawo ngibona kuqakathekile ukuthi abezimstathi babhode ngezindlu besibuza ukuthi sihlala labantu abagula imikhuhlane ejeneyo engigoqela i-HIV kumbe i-TB. Lokhu ngibona kungasiza ngoba uhulumende wethu uyabe sekwazi ukuthi kulabantu abangaki ababulawa i-HIV kumbe kulabantu abangaki ababulawa i-TB. Ungazakala lokhu sokuzazala ukuthi kubhajethwe njani imali yokuthi kusize laba bantu. Then nxa seyitholakele imali naleyo ukuthi abantu laba basizakale even so siyaphezulu ngale parliament, sokuzazakala ukuthi ama-policies ethu siwayenze njani ukuthi abantu laba sibasize njengoba bengabazizalwane zalapha ekhaya eZimbabwe.
Isakhamuzi unkosikazi Sakhile Masuku uthi ngalaqiniso ukuthi lanxa lokhu kucubungula sokwenziwe uhulumende uyalalela yini kumbe uyaziqhubekela ezenzela izinqumo zakhe ezingelani lalokhu okuphume kuZulu. uthi kulakho ukuthi lokhu kube kudlalisa nje imali. Abantu bebuzwa imbuzo engapheliyo, kodwa kuphelele emoyeni, kungela okutshaya indiva okukhulunyiweyo.
Ubungombono omuhle sibili lokho okufuna ukwenziwa yi-ministry ifind out ibe lama statistics ukuthi abantu bengabe imkhuhlane bayivikela njani umbe njalo bagulo ungakanani ezindlini lapha. But at the same time sithemba ukuthi uhulumende ayikasidlalisele isikhathi sethu ukuthi engakuthatha yonke information yonaleyo ukuthi ebese yisebenzisani ngapi nini njoba kuyagcina ukuthiwa akula mali yokufunda i-project yakhona.
Osakhulayo unkosazana Chiyetsa Makhombe uthi yena ngomunye osekela lelinyathelo lokucubungula lokhu, kodwa kazi ukuthi bangaki abantu abalakho ukukhuluma iqiniso ngempilakahle yabo. Abantu uthi sebajayela ukugcina ulwazi ngempilakahle yabo luyimfihlo, kungakho kungabanzima ukuthi batshele nje umuntu wokuza ngesimo sabo.
Kodwa ngibona kungabanzima kwabanye abantu abalali imikhuhlane ukuthi batho iqiniso because besesaba ukuthi bengakhangelwa njani emphakathini. So ngibona kuluhlupho olungaba khona kusurvey le. Kodwa ke luhlelo oluhle kokuthi uhulumende engenelisa njalo ukuthi abasize uyabonisa ukuthi uhulumende uyaphatheka ezidingweni zabantu njalo uyabanakekela.
UMasuku uqhubeke esithi yena seke wakhulumisana labacubunguli bezimstat abanye babo abalabuntu ngendlela babuza ngayo imbuzo okulakho ukukhuba uZulu agcine engaphendulanga imbuzo. Ukufundisa abacubunguli indlela yokubuza inganyathelanga abantu ikhonzi uthi kuqakathekile ikakhulu nxa kusenziwa ukucubungula ngempilakahle yomuntu lemikhuhlane angabe elayo.
And labantu lapho kuthiwa bayasetshenziswa bezimstat inyathemba ukuthi bazafundiswa ubuntu uthi nxa bebuya besizosiqoqodela emzini yethu basinanzelele njengabanikazi bemizi lapho esikhona, ngoba ngendlela embabona ngayo mbonani bafundisa ukuthi they must force information out of us, but kumele bakwenze ngokunanzelela la ngokusihlonipha not ukusifosela, but babe lakho ukuthi bakhone ukukhuluma kuhle labantu ukwenzela ukuthi abantu babe open bakhulume hathi ngendlela ade bebuya ngayo ngazo zonke lezi ezinye izikhathi.
Omunye wabacubunguli bezimstat umnumzana Lovemore Muthizwa uthi bayabafundisa abacubunguli ukuthi bakhulume njani labantu ukuze bathole ulwazi abaludingayo. Inhlanganiso yabo uthi yiyo elomlando wokwenza inhlolisiso ezinje, kungakho kuyadingeka ukuthi abantu babasize lapho bethe bafika baqoqoda emizini yabo. Nxa lolu lwazi sebethe baluthola uthi abantu bengesabi ukuthi bazahamba bebakhuluma, ngoba kule mithetho ebavikelayo ukuthi lolu lwazi lungaphongusetshenziswa nje ngaphandle kwemigoqo ethile. Ucubungula lokhu nxa sokuphethiwe kwahlolisiswa kulakho ukusetshenziswa nguhulumende ekubekeni izinqumo lemithetho. Inhlanganiso ezizimele zodwa ezisebenza kwezempilakahle uZulu labafundi kanye lobani lobani olungamsiza. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zimanyene leze South Africa ukuthakazelela iMandela Day ngokuzinikela ukwenza imisebenzi etshiyeneyo kulelo lizwe ngaphandle kwembadalo. Intatheli izindaba yethu Benedict Nhlapho sethulela lolu daba.
Minyaka yonke mhla ka 18 Ntulikazi umuntu wonke emhlabeni jikelele ukhuthazwa ukuchitha imizuzu engamachuma isithupha lasikhombisa esenza loba yini encedisa ukuthuthukisa impilo zabanye abantu ungelambadalo. Lokhu kwenziwa kunanza umsebenzi omkhulu owenziwa ngumuyi owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Nelson Mandela. UMandela wazalwa mhla ka 18 Ntulikazi wachitha iminyaka engamachuma isithupha lasikhombisa esebenzela inkululeko lempucuko yabantu bakwele South Africa. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa lazoke zimanyene loZulu ekwenzeni okuhle. Abanye bachithe usuku bencedisa ngokutshiyeneyo ezibhedlela, emizini ehlala abagugileyo, endaweni ezigcina izintandane, lezinye indawo ezihlala abahluphekayo. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Simanga Moyo ubemanyene lezizalwane zakwele South Africa bependa isikolo lokulungisa okunye okonakeleyo esabelweni seMpumalanga. Uthi okwenza waphatheka kulolu hlelo lezinye ahlale zenza minyaka yonke yikuthi wakhangwa impilo uMandela ayichitha esiza abanye abantu.
Ngihambe ngaya siza isikolo esinye seMpumalanga kade sifithela ama tapes akade afayo aniglethwa igovernment so thina besikwafithela spenda lesikolo. Ngicabanga kanjalo ukuthi ebengumuntu omkhulu obelozwelo ekwazi ukuzwela isizwe sakhe noma nje ebengafinyeleliyo all over South Africa but ebebazwela abantu.
Esinye salwane seZimbabwe umnumzana Junior Ndlovu laye ubephathekile enhlelweni eziningi zokusiza umphakathi. Yena-ke lezalwane zakwele South Africa bethekelela abantu abahlala emikhukhwini abangabayanga bebapha izitofu zokupheka ukudla lezinye impahla abazidingayo empilweni.
Bengisiza abantu abahluphekile ngoba Mandela was a champion of the people. Ngoba behlale esho nje ukuthi emuntwini ohluphekileyo kuneqhawe phakathi kwalabo bantu abahluphekile. If uma engathola usizo uzokhuphuka abe yiqhawe. Besinika abantu iy'tofu, ukudla, iy'mpahla abakudingayo.
Umnumzana Nqabuto Mabhena uthi ngemva kokwenza imisebenzi etshiyeneyo eminyakeni edluleyo, lo nyaka ukhethe ukwenza okuhlukileyo. Uthi lo nyaka ukhethe ukusebenzisa isikhathi sakhe ecebisa izalwane zeZimbabwe ngakho konke ezikudingayo enhlalweni yazo kwele South Africa.
Xoxisani labantu abaningi abadlula i-8 abanye kade bengi-inboxa ku-Facebook, WhatsApp, abanye kade befona, abanye nihlangane labo mathuba befuthi bazwisise ngcono ukuthi kuyini okumele kwenzakale behlale bekhona apha e-South Africa okusemthethweni.
UMabhena uthi loba okuningi okwenziwa nguMandela ekwenzele i-South Africa uyisibonelo sihle emhlabeni jikelele okudingeka silandelwe iloba ngubani oqakathekisa izifiso zikaZulu. Uthi njalo le nkokheli zeZimbabwe kuningi okufuze zikufunde kuMandela.
Sifisa ukuthi thina singabakhokheli sifunde kuye ubaba uMandela ukuthi umuntu lesikhathi akhokhela ngaso abuye achiye. Ukuchiya ukuba ngumongameli kumbe ukuchiya isikhundla sobukhokheli kakutsho ukuthi ngaphandle kwalokho kawusekho omunye umsebenzi ongawenza.
Iningi lithi kuphatheka kwabo enhlelweni zomphakathi kwemukelwe kakhulu izalwane zakwele South Africa njengoba kukhombise ukuthi kabazanga kuleli ukuzobaminya kuphela kodwa babambisana labo enhlelweni zokuthuthukisa ilizwe loZulu wakwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
LeZimbabwe lilakho ukujeziswa inhlanganiso yebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu ezwekazi leAfrica yeCAF. Ngemva kokwehluleka kweqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu ukuyadlala kwele Ivory Coast ngempela viki edluleyo. Intathe zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha loludaba ndawonye lezinye.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libhekane lesijeziso esokuthathelwa ilungelo lokuphatheka kwimidlalo yeqoqo yenhlanganiso yeCAF okweminyaka ethile. Ngemva kokwehluleka kwalo uyadlala lele Ivory Coast ngensonto emdlalweni omncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yama-Olympics. Lokhu kungoba inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yezifa yehluleke ukuthola imali yokugadisa leli qembu indizamtshina yokulisa khona le Ivory Coast. Abadlali beqembu le-Mighty Warriors baveze ukudana okukhulu ngalesi sehlakalo esilakho ukuphazamisa ibhola labesifazane elizweni.
I'm very much disappointed ngento esiyenzelwe izifo. Ukuswela imali yama-ticket but bebewazi ukuthi ama-games akhona waye bebengadingi imali beside isikhathi. Khathesi i-women football sizabhanwa which means it's the end of it.
Kusenjalo iqembu lamajaha leminyaka engama-23 lantathu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liseleli lo mthwalo onzima kumkhankaso wokuyadlala kwimidlalo ye-African Championships. Lokhu ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 1-1 lelabo sowabo elimela ilizwe le-South Africa ngesonto esikodlweni iHarare. Lawa maqembu azaphindana umphehlo ngemva kwamaviki amabili emdlalweni ozakuba elizweni le-South Africa. Njalo eleZimbabwe sekuzamele linqobe kumbe libe ngutshikilobhanqa lihlohle imiklomelo emibili kumbe edlula lapho ukuze liphumelele ngoba umklomelo we-South Africa ewuhlohle idlala ingekho ekhaya obalwa kabili. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. LeZimbabwe lele Belarus lamuhla lisayinelane isivumelwano esifika $150 million esizabona ilizwe lisamukela uncedo ezigabeni zokwembiwa kwamatshe aligugu lezinye. Elemelika selivuselele ngokusemthethweni ubudlelwano lele Cuba ngemva kweminyaka engamachumi kulokufuthelana okukhulu phakathi kwamazwe omabili. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zithi amankampani amaningi asolobele izisebenzi ezazisa ngokuthi sesizamiswa umsebenzi kulandela umthetho osusipha abaqhatshi ilungelo lokuxotsha izisebenzi mahlayana. Olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.